asika bile thuba elokuthi sihlangane lo hulumende njalo abakasibizi kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sikwele emsebenzini and we save our patients lives.
Ucho ukuthi ezibhedlela akulabo dokotela ngisho lama junior doctors
sikhuluma kanje so abakho totally abakho esibhedlela isifiso sikhona sibile sokuthi sibe sikhona esibhedlela kodwa asisakwanisi ukuthi sifike ngoba asila ukudla silambile asila i-transport yokuthi sihambe emsebenzini asisakwanisi ukubhadala ama-rent asisakwanisi ukuthi thina even singodokotela sisize laphise singagula so asisela any means ngesikhiwa sithi the will exists but the means doesn't.
Imali eliholayo okwamanje imalini njalo eliyifunayo imalini?
Kathesi thina sihola imali efika 444 RTGS ilingana nge 40 US dollars. So nxa siyikhangele ayisomali ekwanayo ukuthi sibe silokhu sikuya emsebenzini. Kodwa thina esikukhangelelayo ukuthi imali yethu ibe imultiply by 10 kumbe by 12 ukuthi lathi sikwanise ukuba le mpilo njengabodokotela.
Sike sezwa likhala ngokwethuselwa ngabantu elicabangela ukuthi ngama-CIO kumbe kungaba ngobani abasebenzela uhulumende. Ungathi kuyaqhubeka yini ukwethuselwa lokho?
Okwakathesi akuqhubeki phambili kodwa bake basethusela sazama ukuthi siye-reporter emapholiseni kodwa silokwesaba ngaphakathi ukuthi bengaba belokhu besilandelela singababoni kodwa yiko kwenzakalayo ukuthi bayasethusela.
Uhulumende uthi ubumba umthetho ozavimba odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Lithini ngalokho?
Umthetho lowo siyawubona sibili njalo asizakwanisa ukuthi sibaphikise kodwa sithi nxa becabangela ukuthi i-health services ne-essential service labo kumele beyenze njalo kuma-remunerations ukuthi they have to offer essential remunerations before the bill ngoba bengathi asisavunyelwe ukutshengisela kutho ukuthi kuyasokule slavery phakathi and njalo asikufuni. Okuzenzakala yukuthi odokotela abaningi bazafosa ukuthi bephume phandle kwelizwe kuzayenza ukuthi isituation yethu yesibhedlela ibe nzima kakhulu ngoba kuya kungasela bodokotela.